Mahlabe Zulu, ibandla labantu iSizwe Coalition for Change ethungamela ngubaba uAdolf Chamisa sithi sifuna ukuqondisa indaba ezihluphayo esingathi ngumhlahlandlela we-2023 elections. Okokuqala, sifuna ukuchasisa ukuthi cha, ama-opposition political parties wonke ayafanana ngoba abindana leZANU-PF. Okwesibili, sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbemancinyani, mbemakhulu, mbemadala. Ama-opposition wonke siyawaphakamisa, sisithi injongo yabo bafuna ukubindana leZANU bayikhuphe constitutional. Kumbe ngama-opposition akuma-ward, akuma-constituencies, akuma-regions, thina sithi injongo yabo lathi iyafanana ngoba i-objective noma esifuna ukukufeza yikukhupha iZANU embusweni. Ngalokho sibona kungani siqeda isikhathi sithethisana, sibindana, sikhozana, singalalela ama-radio sibona ngani ngapha ngakithi sikhozana nsuku zonke uma siphiwa ithuba lokukhuluma i-Studio 7. Ungakhali singalalela same section uhlelo esishoneni aba alukukhozana njengamabandla aphikisayo bonke baqondana leZANU-PF. Anzake ngizwe ngitsho kwenyilanga besithi lo lalo kalunganga, lo lalo baphonguthi bonke ncaja iZANU-PF yiyo esibulale umbuso ukukhululeka lenotho yethu. Ngapha siyalalela nsuku zonke kuradio yabantu iStudio 7 esipha ithuba ukuthi lathi sikhulume yikuya sana sithi njengebandla mayuyu ayilale ngenxeba kulezi gwenqa zomlomo. Yikho sonke siyafanana, asitshintshenini sibone ukuthi amabandla angapha esintwini akhuluma limulunye, sibe sesithatha amala amanye amabandla avela kwamanye ama regions sikhulume lawo sibone ukuthi singabamba njani. Icaba leli likhulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini okubangele ukuthi lethule lumbiko?
Ngoba mbona ngani isikhathi esiningi ukuthi sihlale phansi sifeze umzabalazo wokuthi singabamba kanjani ikukhoza. Mina engikhulumela ibandla labantu iCCC sithi singabantu banye, sile njongo yinye, sihlupheka sonke. Akula muntu esintwini ongazange ibulawe isihlobo igukura hundi. Ngalokho asibambanisaneni kwenzele ukuthi aphe sivota singayiwinisi iZANU-PF. Sibona kwezinye indawo ngo-2018 iZANU-PF yayiluze 15 constituencies kodwa ngenxa yengxabano esilayo yacina isiwina yoni ile minority. Ngalokho sikubonile enka South, sakubona kubulawayo South lezinye izindawo lezo ukuthi singahlanganisa lapho esesile 2 candidates noma esile esadabulana ngamabandla ethe opposition iZANU yayile minority kodwa yagcina i winner.